isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesihlalo mhla ka 22 ngwekwezi 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebetholakele belegciwane COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu lanye 51, futhi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu.
Ye, engabe qhakathi lamaphala kodwa ngibona ngathi ama indleko zangkhona sicina zibe siba ziningi kakhulu ngoba ungakhana labo retest kuna labo labo medical labo defensive driving aso zinto ezithi uzithathwa mahamba kufuze zibhadalele njengoba kade samantu bengela mali
abanikazi bezimota ezithwala uzulu asebengene kuhlelo lokusebenzelana phansi kwenkampani yamabhasi eyezupco bathi sebekubone kungcono ukusebenza bephansi kwalolu hlelo.
Kunzima kwabanye abantu nxa ungalama-savings ungasebanga, kunzima nxa ungela-income because khathesi bathi khona bona maybe siyaqalisa ukuhamba on tour ukuperforma and so on.
Kuli viki kuwaza Friday silabaculi ababili abacula umdumo we-afro jazz uVusa Mkhaya lonomathamsanqa Mkhwananzi owaziwa ngegama lokuthi Nkwaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana kulabathathu abahlolwe izolo bafunyanwa belegciwane le-COVID-19, ababili babo bengabaphindele ekhaya bevela kwele Botswana, kuthi oyedwa eyisakamuzi saseHarare esingelambali yokuphuma elizweni. Lokhu sokusitsho kubana inani lasebetholakale belegciwane eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu lanye 51. Okwamanje sokusinde abantu abalishumi lathoba minembili 18, kuthi abagulayo nge-COVID-19 sebengamashumi amabili lathoba munemunye 29, labulala abane. Asebehloliwe ukubana baligciwane le-COVID-19 loba hatshi elizweni, lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 34,707. Abekolitshini le-John Hopkins kwelemelika babika ukubana emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,128,492. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu 333,489. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezimbili 2,098,615. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyane belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 100,313. Labulala inkulungwane phose ezintathu 3,101. Kwasinda inkulungwane ezingamashumi phose amane 39,416.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kilohertz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 futhi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kilohertz ku short wave.
Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi uzulu weZimbabwe akumelanga ajabulele izinqumo ezethilwa yimithetho ndaba nxa ziqondane lokuphathisa bona kuphela. UZiyambi utsho lokhu emkhosini wokwehlukaniswa kwedale le-Supreme Court lele-Constitutional Court obekukhokhelwa ngu-Chief Justice Luke Malaba. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele lo mkhosi ukuba uzulu akumelanga sole imithetho ndaba nxa yethule isinqumo angavumelani laso.
Where the courts have ruled in favor of government is, in government's view, preposterous.
ukuthi abantu bathi uhulumende kumele adliwe ama cases ukuthi kuthiwe amadali alungile ngasivumelani lakho ukuthi abantu bathi idali lingaphansi kombuso wethu nxa bedliwe ama cases ngasivumelani lakho ingqondo le kayimelanga sivumele ngoba nxa singavumelana lakho kuyabe sekusitsho ukuthi uhulumende angathonisiswa amacala nxa ephambanisile
Lokhu kuza ngesikhathi ibandla leMDC lihlala lisithi imithetho ndaba yeZimbabwe iqondiswa yiZANU-PF njalo isetshenziswa ukulwisanisa amabandla aphikisayo. Ukuza njalo ngesikhathi iSupreme Court inqume ukuba uMnumzana Nelson Chamisa kasuye ukumele akhokhele ibandla leMDC ngoba wathatha intambo zobukhokheli ngaphandle komthetho. Umahlulo omkhulu wemithetho ndaba yeZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uthi usebenza izimele kweConstitutional Court kuqakathekile.
Is an essential feature of constitutionalism, highlighting the role and the importance of the constitution in the national
Ugatsha lolu luqakathekile ngoba lutshengisa ukuqakatheka kwesisekelo sombuso elizweni. Ukuba khona kwedaleleli elikhangela indaba zesisekelo sombuso kwenza ukuba leli dali libe yinsika yelizwe leZimbabwe.
Matters requiring interpretation.
Wodwa umholi wenhlanganiso emele amagqwetha e-Law Society of Zimbabwe uMnumzana Thandazani Masiye uthi kuyadanisa ukuba uhulumende ufuna ukuguqula isisekelo zombuso.
I-constitutionalism asiyonto mele uyitshintshe nsuku zonke ngoba phela iyinsika yomuzi nxa sithi umuzi ngikhangele ilizwe iyinsika yelizwe abantu abaphila ngayo so akuze kwaba kuhle ukuthi singahlala sihlale sitshintshe kuyabe sokungani sesitshintshela laba abakhona kukanti i-constitution ayidalelwa ngumuntu idalelwe ukuhlala ihlalele abakhona labazazala
kusenjalo inhlanganiso ye-Human Rights NGO Forum yethule umbiko ikhuthaza uhulumende ukuba ahloniphe amalungelo abantu
sifikise umphathi ntambo obona ngezaphakathi kwelizwe honorable Kazembe ukuthi simazise ukukhonona kwethu nokucasuka kwethu ngendaba zonezi sisithi thina kufanele kube lokuhlolisisa njalo lokwazisa uZulu ukuthi kuyini okwenzakalayo kundaba zonezo zombili njalo sahambisa afikisa ugwalo lolu kusiphathamandla samapholisa u-Commissioner General Godwin Mathanga
eleZimbabwe belinanza iminyaka eyisikhombisa lokhu isisekelo sombuso welizwe salotshwayo kodwa ingcitshi zozomthetho zithi okudanisayo ukuthi kuze kube manje imithetho ayikaguqulwa ukuze ihambelane lokumunyethwa yisisekelo sombuso. Ngakho-ke abaningi bathi lesiyimizamo kahulumende yokufuna ukuguqula isisekelo sombuso ukuze sinikeze umongameli Emmerson Mnangagwa amandla okukhetha abahluleli bemthethwandaba engabuzwanga muntu. Uhulumende uyakulandela lokhu esithi ukwehlukanisa kwe-Constitutional Court le-Supreme Court kuza kwenza ukuba amacala amaningi ahlulelwe lula njalo ngokuphangisa. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abanikazi bezimota ezithwala uZulu asebengene kuhlelo lokusebenzela bephansi kwenkampani kahulumende yamabhasi eyeZupco bathi sebekubona kungcono usebenzisana layo ngoba bengela mthwalo wokuzidingela amafutha ezimota njalo babhadalwa kuhle ngesikhathi esifaneleyo. Umathabile Masuku usethulela lolu daba.
Iningi labakumsebenzi wezimota ezithwala uZulu bathi lanxa bebethandabuza kuqala sebekubona kungcono ukusebenzelana labeZupco. Laloba kunjalo kuleziqondiso okumele zilandelwe andubana bangene kuhlelo lwabeZupco. Lokhu kugoqela ukuthi bapasise izimota kuhlangothi olwe-Vehicle Inspection Department, i-VID, ihlole ukuthi yabhaliswa kuhlangothi lwezimra njalo labachayeli kumele babe lesithupha sokuchayela eseclass 2 le-defensive driving. Umnumzana Arnold Chinyoka, ongu-inspector kukampani yeZupco, uchasisa ngalezi ziqondiso.
Maybe the first advantage for putting your car to ZUPCO. One, you are not the one who is responsible for providing the provision of fuel.
Gcwalisa imoto kuZupco ngokubana kuZupco bazawube bezakholisa uconductor wena umsebenzi wakho ngokudriver kuphela, awusoze udinge uconductor. Njalo imoto yakho izabe ihlolwa imihla nemihla ikhanelwe nguZupco. Njalo ekuholiseni kwakhona ekubhadalweni uzabe ubhadalwa ngelanga lapho uqeda khona ukusebenza mihla nemihla. Njalo uma ufuna ukungenisa imoto kuZupco, kumele imoto yakho ihambe e-VID iyehlolwa, ihlolwe ukubana ilungile na ukuthwala abantu. Njalo akula zinto ezimoshakeleyo emotweni yakho. Lapho kufunakala udrive na uzidingele udriver. Udriver uyahamba layo ayehlolwa, atestwe ukubana ulungile na ukuthi atshayele abantu, njalo ayenze ama-retest.
Unkosikazi Linda Dube, omunye wabakulumsebenzi, uthi lokhe wangenayo kulolu hlelo lwabeZupco kakaze adibane lohlupho.
Mina lokhe ngafaka ikhombi yami kuZupco angilahlupho sibili, ngoba kunje ifuel ngumlando kaZupco. Loba imoto yabichovisa mba ichovisanga ngaziphi izizathu khona ngale, mina eyami imali ngiyiphiwa ikwanele. Ugimi ukuyihambisa khona lesibili kungincedile kakhulu, and ngesikhathi lese-lockdown abanye bonke laba bachovisa amanye ama-association, kodwa thina lokhu sithola imali yethu. And le mali yethu futhi awula stress ukuthi engxenye idrive izawubuye kutshela izitori sezokhesha ini imali. Imali yakho uyithola yonke ivele ikwanile khona ngale, uyithola ngesikhathi. So kuhle kakhulu sibili ukuthi khona uhambise ikhombi yakho khonale.
Laloba abanye bekubona kungcono ukungena kulolu hlelo lwabeZupco, kulabanye abathi abavumelani lakho. Omunye wabo ngumnumzana Herbert Ndebele, ongumnikazi wekhombi esebenzela kobulawayo.
Right, siyafuna sikuthi siregister amakhombi ethu kuZupco, but ama-requirements akhona asuke ngathi azikhulela kakhulu. Kokuqala bawutshela ukuthi bafuna i-certificate of fitness, kodwa amakhombi ethu sele more than 2 months aphaka and ama-certificate of fitness abe seya-expire. Lokuthi ikhombi bafuna ukuthi ibe nge-diesel ingabi ngepetroli, thiimona zethu bezingezepetroli zibe sizisebenzisela kuhle zingena problem. Lokuqala ukuhamba kuma-clearance amapholisa London, uyakwazi ukuthi vele kuhlezi kule impi yamapholisa labantu bamakhombi. Uyathola ukuthi engxenye kula la macala aphending amanye ongawaziyo inumber plate ayi-captured, uyakwazi suka kube yinkinga enkulu kakhulu. So ha, sile challenge sibili.
Umnumzana Ngqabutho Zulu ongumtshayeli wamakhombi kaZupco uthi indleko ezifuneka nxa kumele ulungise amaphepha afunekayo ziningi kakhulu.
Umthayeli wangikhona kufuze ebe lamaphepha layo futhi akwanile. Akufunanga ukuthi abe le driver's license kuphela, kodwa kulamanye amaphepha angaphezu kwe-driver's license kuphela afunakala ukuthi awathole. Amaphepha la njengabo-medical, labo-retest, le-defensive driving. Mina ngokubona kwami mbona ngathi ye engabe qakathekile amaphepha lawo, kodwa mbona ngathi indleko zangkhona zicina ziba ziningi kakhulu, ngoba ungakhana labo retest kona labo medical labo defensive driving aso zinto ezithi zithathwa mahala, kufuze zibhadalele njengoba kade samantu bengela mali.
Abanye bathi ukungena kuhlelo lwabeZupco kulicebo elihle ikakhulu abangena kudala, ngoba bengamanga ukuthi basebenze loba umumo we-lockdown uvalele abaningi abakulumsebenzi ukuthi basebenze. Abatsha abasafuna ukuqala ukungena kulolu hlelo khathesi bathi izinto ezifunakalayo ziningi kakhulu, zilendleko enkulu, ngakho ke imali yokuhlawulela lezi ziqondiso yiyo abangelayo ngoba behlale isikhathi eside bengasebenzi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe legciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele naseZimbabwe. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yedubo le-coronavirus asenelisi ukulinxusa kubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini, ngoba sisebenzela sisemakhaya. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo zibikwa zingabanye abathelelwe igciwane le-coronavirus kulelo lizwe. So kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amabili 19,000 asebetholakele belegciwane le-coronavirus kwele South Africa. Kwathi abedlula amakhulu amathathu 319 babulawa ligciwane leli. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena.
Asikezwa kakhulu inani kodwa sawasithi bakhona ayizalwane zaseZimbabwe ezidlalo leli gciwane kodwa kasikeze ukuthi engabe sekhona odlulile yini emhlabeni kuyinto esethusa kakhulu. Lokho sokwenze ukuthi abantu baqhubeke behlala besemakhaya okwakhathesi siku-level 4 lapho utshwala lokhu buvaliwe, ugwayi lokhu ungathengiswa, kusebenza kuphela laba ama-essential services labantu abasebenza ezitolo. Kukhangelelwe ukuthi ngoJuni kuhanjwe ku-level 3 lapho utshwala kuzaqala ukuthengiswa kodwa kuthengiswa mhlawumbe kungama-takeaway abantu bengavunyelwa ukuhlala khona. Kawukacaca ukuthi ama-restaurant azobe vuliwe yini.
Ziphila njani izizalwane zeZimbabwe khona ngapho njengoba sisizwa kuthiwa iningi lithwele nzima ngendaba yendlala?
Kungavuli kwama-restaurant lokho kutsho ukuthi izalwane zaseZimbabwe eziningi ezisebenza ema-restaurant azisebenzi, kazilamali yokudla, kazilamali yokubhadala ama-rent. Layo i-UIF kayibhadali ngendlela esasikhangelele ngakhona. Lakhathe sabantu abaningi abasebenzisa ama-passport kabakatholi imali yabo kuma-UIF. Umbiko esesiwutholayo khathesi yikuthi labo abasibabiza ngokuthi ngama-landlords kumbe sithi ngomastanda sebeqala ukubhalela abantu abalojileyo ukuthi nxa bengelayo imali ye-rent kumele ngoJuni babonthi badinga enye indawo yokuhlala. Lokho kuyinto-ke esingani yasihlukumeza kakhulu ngoba abantu kabalayo imali futhi kabakwazi ukuthi bazohamba bayehlala ngaphi.
Bakhona yini abelokhu befuna ukuthi baye eZimbabwe abavele eZimbabwe?
Inani lalabo abafisa ukuthi babuyele eZimbabwe lokhu lekhupho labantu abaningi abafisa ukuthi behambe. Labo abafisa ukuthi babuyele ekhaya babhalisa e-embassy kumbe consulate eZimbabwe yibo abadinga amabhasi ukuthi bengabuyabisele ekhaya, babafake e-bedbridge ku-quarantine bahlale izinsuku kubonakala ukuthi kabalalo leli gciwane.
Lo ke bengumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni lapho lo Chris Gande weStudio 7 eseSouth Africa. Kwezemidlalo, owayengumdlali weqembu lesizwe uEdward Sadomba ukuthaza abadlali bomdlalo wenguqu ukuba balungiselele ikusasa yabo sebethethe umhlalaphansi. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanjiwe usipha lolu daba ngokugcweleyo.
USadomba uthi umsebenzi wezemidlalo uyaphangisa ukuphela, yikho kuqakathekile ukuba abadlali belungiselele ikusasa yabo ukuze bethole ukuziphilisa kanye lemuli zabo nxa sebethe bathatha umhlalaphansi.
Kariya yebhora kana kuti ema-sports idiki
ngikhuthaza abanye ukuthi indlela yenhle yokugcina imali yikuba lezakhiwo esingakuthi ngesilungu i-properties. Njalo kuhle ukuthi sigcine imali zethu ekhaya kuzakhiwo lezi, ngoba ekhaya kulabakithi njalo kulabanye abancane abafuze besukume ngenxa yokusebenzisa izakhiwo lezi.
USadomba udlale kakhulu emazweni abalisa eSudan, eLibya kanye le-United Arab Emirates. Njalo-ke walobelana isivumelwano somsebenzi esesigidi samadola aseMelika ngesikhathi ethengwa liqembu ele-Al Ahli Tripoli laseLibya ngomnyaka ka-2014. Kuvamile ukuba abadlali bomdlalo wenguqu bedonse kanzima, ikakhulu nxa sebethethe umhlalaphansi kwele Zimbabwe. Imbangela ukuba iningi labo livele liyabe lithola iholo elincane. USadomba uthi labo abazithola sebedlala phesheya lapho kule holo elingcono kumele bengadlalisi imali, njalo ukuthenga loba ukwakha izindlu lezinye izakhiwo kungabanceda kakhulu. Abanye abadlali bathi bengathatha umhlalaphansi ekudlaleni babe ngabaqeqetshi, kodwa lowo ngumsebenzi ongela kusasa elicacileyo ngoba besuka babe baningi abaqeqetshi abaxotsha imisebenzi emilutshwane. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Was a Friday, my darling. Was a Friday,
ngithi Woza Friday ilamba lingomile wena
Kuli viki kuWoza Friday silengxoxo enziwe nguKips Dube endaweni lo ezirichisa sibanda labaculi ababili abacula umdumo weAfro Jazz uVusa Mkhaya lo noma Thamsanqa Mkhwananzi owaziwa ngegama lokuthi Inkwali
yebo kambe zulu kandaba linjani lapho likhona endaweni zonke zomhlaba ezijeneyo lo ngokhefutube namhlanje ke siyatshaya ke uhlelo lwethu olunye olumangalisayo uhlelo lwabaculi bezimbabwe sikhuluma nje ke sikhuluma ngesikhathi se-coronavirus COVID-19 so ke lamhla ke siyabe silokhu esijeni silinikanika esilinika khona njalo ke ngilo Ezra Chisa Sibanda ukhona ngale ke kwele Bhilitane Chisa kunjani
Ngiyaphila Mthembu Zithemba uyimelele abalaleli namhlanje kwelesihlanu nje lapho ke sithi ke njenge chilo ke uDube sixoxeni sikwegiseni labahlabeleli bakuleli abahlabeleli bakithi libonile ividiyo esiqale ngayo ke ngavusa Mkhaya Mkhaya ke ukhona lapha ke cingweni ngizwa kuthiwe Austria khona ngapho ulahlekelwe imisebenzi eminingi adumele uyenze kuwe Italy the whole of Europe ke okwamanje busenzana isikhathi sonke lesi lockdown
yebo sasabona lonke abalaleli I-lockdown le isithwala senzima ngoba we can't asikeke sa travel asikeke sayenza lutho so isikhathi esiningi mina ngise e-studio endlini recorder ngibhala izingoma ngilungiselela isikhathi esizayo nxa lockdown isiphelile ukuthi ngizwana kuvuleka ama-borders kuvuleka izinto senelisukusebenza lokutravela njalo
so siyabona Mkhaya sibili ukuthi kukhanya kulo hlupho olunyelomangalisayo khonapho ukuthi alisazuzi le mali lezinto ezinjalo kodwa ke wena impilo yakho manje kona manje ime njani
Hayi mina impilo yami okwamanje iright anginasikhalazo kakhulu ngoba ngike ngasebenza iminyaka edlule ngiyaqalisa ukuphila angila problem kodwa kunzima kwabanye abantu nxa ungalama savings ungasebanga kunzima nxa ungela income because khathesi bathi khona bona maybe siyaqalisa ukuhamba on tour ukuperforma and so on by end of August
So ke zulwane abasathlo unkwali kona manje unkwali noma Thamsanqa noma Thamsanqa ke ukhona ngale kona Zimbabwe uyashaya phela okuzwayo uculo wakhe unkwali siyakwamukela kuhlelo mama
ngiyabonga salibonani balaleni lababukeli
ye so ke akutshela abantu ukuthi wena vele ungubani
noma Thamsanqa umuntu okhulele kobulawayo afunda kobulawayo ngiyaqalisa konke isimculo khona apha kobulawayo
so wena ucula umculo bani
mina umculo engicile kuwa kakhulu umculo wesintu ngiyacula imbube okuyinto engajayelekanga abantu abangomama kodwa ngiyacula i-album yami engicile khona imbube kuphela ngiyacula futhi ke ngisebenzisa lezidingi then kwezinye isikhathi ke ngiyayenza ke zona lezi zalezinsuku i-house ngiyenze ngingene even la ku-R&B depending on situation
kule ngoma eziningi osuzijayele sibile enye yangkhona siyayazi inkwali ingoma emnandi kakhulu ingoma le ethi unyawo lwami ijona ingoma le
ingoma le yingoma vele ekhona ingoma eyayithanda ukuhlatshelelwa ngubaba wami so yikho yikho kwenza ukuthi ngiyithande lami ngoba yingoma ekwenza ukuthi lanxa uyihlabela uyizwe nje emoyeni wakho ukujula especially nxa ngingekho ekhaya ngithatshana ngizwe imfiso ukuthi angabe ngiyabuyela ekhaya
akuyihlabele phela wena siyakwazi ukuthi uvele uyishaya kuzela akushaya isiso
nyawo lami lolu nyawo lami lolu nyawo lami lolu likanyana nyawo lami lolu unyawo lami lolu likanyana yeyele ngambe lolo bele inhliziyo yami dabukile yeyele ngambe lolo bele inhliziyo yami dabukile unyawo lami lolu
Petake uhlelo lwethu lwamhlanje lojisa jisa ke Peter konapho ke amafutshane ntakamama
sithanda uba kakhulu ke lonke kade libukela lesi sikhathi njengona ngijhilo ke ukuthi sisekele abantwana bakithi ubona sithenge ke imizwi yabo kuba-iTunes labo ma-digital platforms onke libasekele njalo ke iStudio 7 iredio yenu yelinikeza izindaba linikeze ukulijabulisa njengalokho esikwenza lo Dube ipage yethu leviyo eNdebele thatha ke kathesa ukuthumela abangani bakho lishare like the page and share it ebantwini abangayaziyo njwe namhlanje sitshengisa uvusa mkhaba nyamala abantu besingazazi ingoma zakhe lonkwane so ngakho tshengisana abaningi libatshengisa ukuthi sitholakala lapha-ke siyalibonga amaviki wonke every day lukhona lolu hlelo 24 hours a day iviyo eNdebele uyathola ke izindaba uthole konke okufuna amavidiyo wonke owafuna emhlabeni.
Uhlebe lethu lolamhlanje wathi sikhangele ebezihamba phambili inani lasebetholakele belegciwane eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu lanye 51 kuthi asebele COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezinhlanu. Abanikazi bezimota ezithwala uZulu asebengene kuhlelo lokusebenzela phansi kwenkampani yamabhasi yeZupco bathi sebekubona kungcono ukusebenza bephansi kwalolu hlelo. Kuliviki kuWoza Friday besilabaculi ababili abacula umdumo weAfro Jazz uVusa Mkhaya lo Noma Thamsanqa Mkhwananzi owaziwa ngegama lokuthi Nkwali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi libe lempelasonto elijulile. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.